sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngukeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sina hlalela bophansi science caucus basichasethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale ema hotel number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi i pay back demand
amalunga edale le parliament ebandla eliphikisayo le citizens coalition for change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 evela kuhulumende hatshi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kube sokusiba khona abantu ababhadala amastembi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastembi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastembi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenetha ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC selize lavuma ukuba amalunga alo edale le parliamente emukele izikwelede zamadolazi inkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika $40,000 kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lelathele izindaba amalunga edale le parliamente awe CCC bathi loba nje uzulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale leparlamente awe CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama citizens nxa isithi imali wangomela ngasithathe njengama MPs kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona iyavelela ngapi. Okusenza sivumelana ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs ngoba u MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe u MP wabo ngoba yibo babe bemfakile ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust but esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi
uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edale leparlamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo eparlamente ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify ama-members of parliament yethu kubana bangena njani ku-loan process yama 40,000 ngoba njengathi asikhulumile umongameli khuluma ukuthi thina sa compromise kundaba ze-integrity ukubana imali zisetshenziswa njani. Yikho sina sihlalela bophansi science caucus basichasethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan asomali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale ema hotel number 3 sivumelele ukuba nqa uthethe imali fanele ubhadale esithi i pay back the money
umeli wenkulumane edayile parliamente umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezabancedisa umsebenzi
MP nxa kuthiwa uzaba MP amele abantu ngokugcweleyo zikhona izinto kumele abe lazo number 1 nxa eseHarare la kumele abe le office abe lomuntu osebenza eofisi oyabe bhala ama report akhe sezani ecollector ama act of parliament lana wafaka lapha esisho ukuthi honorable MP ilokuzena iagenda yanamhlanje nansi i-act of parliament ekhona nansi amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje usuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo koBulawayo kumele nibe le hofisi kathesi mina ihofisi ngilayo ngiyaye ngiyirentile ikhona le furniture yami ngazithekela ngazifakela
kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla lethi MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani
akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC
khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngozibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokuma manzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola emelika i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo. Bayizwisise, baphendule siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo ukuthi iNDS 1 ithuthukise abantu kusafika Vision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswele amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer akhona kuthiwa ayadura, angilafikanga khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubuyiselwe kuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Kubulala inotho yelizwe layo, ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethi lokho abantu bezithathela umntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw e Golide lethe Fidelity lapha, ama charges and costs of ama certificates kuhle kukhitshwe khona phana. Then if Fidelity bese siba yiyo dispersayo to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Ngasambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usukela phana uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably e Fidelity, because when I go and sell Igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nanisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobi zitha zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwasukubhadala amastendi bathi kuba kube sokusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khona pha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edluleyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe uWalker ngesilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamashumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sicibizi njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi engitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangele ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasise.
Angithi kungathi kungiphonguba ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. I-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke ibona bebevele belongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokhela kufanele kubuyelwe futhi kuye kuncintiswana.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo, ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyelanini futhi ngemva kwenyanga ezimbili, asimgoqo yini wona lo?
Kuyiwo sibili. Ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasolasolana bayawusola, ngingazi ukuthi bazawuphuma lani. Aluba ngabe uwinile Walker, the Lena Rose of Alku. What were Cates in Bona Tipas and Melabagaba can the Bagabe Megan and Bongo when you are going to Mazorazi?
Walker, Baban to Baby City, Ungani, we sit to Moon, Mumtom Yamanji, or Tetu, or Fawanji, Conap, Mama Republicans, the city Wumbe, Abandabam Yamabaza Pong, we have water over, Mumton soon. Come be you go back this lay in Ufaga, Umunto on Jango.
Lokana lakho kusuke kwangathiwa kuyabadina kakhulu ngoba la yindoda wangkhona enxa yokungathi bekungathi kuyamangalisa enxa engabafaka mina kulokuthi bafake yena ngiyabonga kwenza ngqo
sokuyiwa ngapi uManqoba uWonok usezahlala okweminyaka emingaki esesihlalweni soneso
uWonok ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbi iminyaka emibili Katezu sengenu ukungena ke ngoba i-elections zabo bezikhona katezu zikasen ezesenate. Kusho ukuthi usezahamba i-city yethu. Kodwa ke uza ukuthi phakathi laphakathi laphana phinde abuyele ancintise ngaphela i-city yethu.
Impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani?
Ama-Republicans asathula afanana nje lenja yami leyanefa kumsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi tu ngoba kade siwakhangela ukuthi azathi abazange bacomment bathule bahle baswaba basobele
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans lokho enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
liqiniso iqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi kwabefaka bona uWalker la ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngumlo oza ncintisa lapha ngulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela.
Mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu use-Washington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi lumhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka. Njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende. Bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kwele Bhilithane.
indoda nje evela eKhezi yazalelwe eKhezi ngakhulela kobulawayo and then nje ngomumo welizwe sagcina sesilapha eNdlane
singathi wabuya nini khona ngapho ke eBilitan
lapha ngabuya ngo 2001 sesigugele khona
ye kunjani khona ngapho usebenza umsebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini
hayi kusebenzeka kuyasebenzeka nje kodwa ke kuyasetshenzwa lapha kufuna indoda elivila hayi mina ke ngikhona apha kweze health ngingunesi I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi so lesikhathi sibili ufikile khona lapho nxa ukuthi ukhumbula ekhaya ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngalesi sikhathi.
Kuyasebenzeka lapha kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakho na kungaba nzima. I mean siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga sizabe sinencinza khona apha.
Yizwa kuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibilili hola ngengwani he kunjalo.
Hayi ilokuzeni into le iyahlupha kunaza kuhola ngengwani lapha the cost of living inzima into ziyadura la ingena ngapi iphuma ngayo so hayi akikho le. Kuyasetshenzwa lapha nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza akula sikhathi sokudlala.
Ye singathi-ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho uyawuthakazelela kumbe kunjani unzima kanganani lezinto ezinjalo kusitshele khonapho.
Umsebenzi orayit ngiyawukholisa mina ngu-mental health so singathi every day is different kodwa ama challenges akhona maningi njoba abantu bekwazi ukuthi siselizwe nelingayisilo lethu kwesinye isikhathi uvanjululo luba khona kodwa ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela ngoba anything uyabazenkathazweni njoba nisithi ukuthi nje uyabuselizwe nelingayisilo lakho so kumele ubone ukuthi yonke into yenza ngendlela eqondileyo njalo uhlala unobuntu abantu bakithi abantu abamnyama abaningi balobuntu kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyi because kumele uhlale ule empathy liyana
ye abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya kunzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjalo
ingxaki esisuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonele ethi akumfakele okuyi-50 pounds. Yazi okuyi-50 pounds kwakhona kunzima njalo ukutholakala. Kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili. Nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa-ke imali yakho nenzima ukutholakala na.
Ye, phosela ukugcina amabhayisi.
Siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu kusenza sijabule kakhulu. Ngamafitshane nje ngiyabonga i-opportunity yena leyi and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe thuthukisane sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kwele-Bilitane besixoxa laye ese-Newcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi. kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eleSpain 3-0 ngemva kokuthaya imbekwa ama-penalty shootouts. Kukanti leSpain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lwesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichazela kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi laphana. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama penalty laphana, a veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa labesifazana, omunye wabo nguAgnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisupportayo. Angikhethi team, abone njengayizolo ngithabe kakhulu. Spain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu?
Yebo, babekhona sibili banengathi amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba eqima. Sho ngale babelayitha ama-generator siyabe siyabukela khona ngahle.
Ebhawu?
Yeye, mina vele ngithengisa khona ngahle. Sho abanye babebuya sebebuya kimi nje sisho ubukela la mina ngithengise ngikuthengisayo.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnumzana Albert Mhlanga inkokeli kubandlale Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubhede uthi ukuthi leza wena yipi. Ngoba ibhola kuyakufalela abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithola imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokucina. Into futhi enginanzeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goal sibili ade ngiwabona uzokuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uzokuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathandayo ukubhetshela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabonakude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhetshela ibhola wadliwa.
Hayi, bhola limbulele buti, asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitree bangijaya imali yonke yaphela mna. Mana njengisa ifriji le-plasma, ngirikave imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora langibukeli, selibukele ebhawa, ngisela TV. Ifriji yansela amanzi okunatha eqanjayo.
Ubongani Sibanda laye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhola wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi ngibhejabheje lapha, maybe ngathola-thola ngoba ngigcina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengisa kwami le imoto vele ngangizitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi, ngisithi hhayi mana ngizama ukuthi ngingezelele lokho yimali. Hhayi, amathingi kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kodwa i-Brazil laphana against i-Cameroon. Le Spain against lokuzini. I-Japan. Azangikhipha, azangijayelela phansi hhayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarterfinals aqala ngolwesihlanu lapho i-Croatia ezinqikelana le-Brazil, i-Netherlands le-Argentina. Ngomgqibelo i-Morocco ihlangana le-Portugal, bese kusithi i-England inqikelane le-France. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu le-Morocco ngokudlulela kusigaba sama-quarterfinals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe-World Cup oqhutshelwa kwele Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.